yokazi le ukuthi ngabe sekulomthetho othona imali yangaphandle kwelizwe ngayisebenzi kuya ngokuthi umuntu olemali yakhona lo muntu othengelayo olesitolo bakhangela njani umthetho. Kodwa nxa umthetho wena umthetho wakho uvele ulezikhala uvuza kungasetshenziswa, ngibona ngathi mina okubopha abantu asiyo elungileyo. Umthetho nje awusetshenziswe nje abantu bengakutsha, ngoba ngingacala ukubophana bazwisisi ukuthi umsika ovulileyo okuncintisanayo usebenza kanjani.
Ukuyini kahle kahle okungenzakala alubana osomabhizimusi bethe baqala ukubotshwa? Bakhona abathi lokho kungabangela ukuswelakala kwezinto lempahla ezijiyeneyo ezitolo. Yebo, kungaba njalo.
Yinto ekhona ukuthi nxa uvele ungusobhizinisi uvule ivinkili lakwisitolo sakho, kulemithetho ehambelana lomsebenzi owenzayo. Nxa wona umthetho usithi aze wathatha imali yangaphandle, kuyabe sekucakathekile ukuthi ulandelele umthetho wakhona. Kodwa abantu engithenge khona ezindaweni ezineliye, hhayi bayathatha nje imali yamadola. Kusho ukuthi ukwethusela abantu abavula ayisiwe yinto enhle. Kulendlela eziningi bengakhuluma lezi Chamber of Commerce, bakhulume lama-retailers association, bahlale phansi bachasise ukuthi kungani kuqakatheke ukuthi imithetho yakhona ilandelelwe. Kodwa ukubuzwa nje njengesisho kuyaxoxa abafuna ukubuya besithi bona bayesaba ukuthi bazabotshwa nje mahlayana.
Ukhona ukumiswa kwemali zakwamanye amazwe, lokho ungathi kuyasebenza yini?
Sengiboleke ukuthi umsika lana omnyama lwana i-black market ingathi singathi uyadondadonda, ngoba kukhanya abantu abamabhenki bafuna ukuthi bancintisane lawo bekhakelisise ukuthi akhona imi kanjani.